bebehlabela bethuka betshengisela bekhala ngokuthi inhlanganiso yeSADC ingasekeli uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa ekuceleni ukuthi izijeziso zomnotho ezethweswa iziphathamandla zebandla leZANU PF ngamazwe athuthukileyo zesulwe. UNkosazana Nontokozo Malaba uthi izijeziso zomnotho zingesulwa kuze kulungiswe ilizwe.
Ngilapha eTanzania embassy yes khona lathi in solidarity lokuthi ama sanctions kawahlali. Kuyinto esingayifuni elizweni ngoba ilimaza ilizwe kakhulu. But sesibone kuyinto eqakathekileyo ukuthi ama sanctions awahlali until kube lama political reforms azavumela ukuthi ama parties wonke manje kube le rule of law. Abantu babali bahola imali encane kakhulu yesabisayo engakwanisi lokuyathengisa inkwe engakwanisi lokuyahambisa abantwana esikolo. Kuyini lokho? Ama sanctions kawahlali.
Umnumzana Sifa Chihoko uthi umongameli John Magufuli leSADC yakhe bazehlulekela ngokusekela uhulumende weZimbabwe.
Sithi iZANU PF failed ama anti-sanctions. Kwafanele walungise into ekhaya. Waniki abantu bele iswala. The whole world, we need the ZANU PF to reform and realign the constitution of Zimbabwe. Sithi lapha amaZimbabwe eTanzania embassy. Sithi ama sanctions kufanele angathi uMagufuli ilo kuze i-strategic yakhe wayenzayo itotally has lost his dignity on Africa.
Iningi lithi akula zijezo zomnotho ezethweswa eZimbabwe njalo okuhluphayo kubangelwa ikwehluleka kwebandla leZANU PF ukubusa. Omunye wabo nguRumbi Chizambe.
Kwathiwa ama-sanctions abuya lomgabe ngokungakwanisi ukuhlala labanye ukukhuluma labanye kuhle nokungakwanisi ukubusa kwakhe. Yikho kwenza ukuthi sibe lama-sanctions. Pho lawa ama-sanctions okuthiwa abantu bedemonstrate against ngama-sanctions bani. Njalo angena nini njani. Thina silo Mnangagwa for 2 years. Akazange asitshele ukuthi awakhe ama-sanctions aphuma into yiwumbuzo esilawo le.
Isiphathamandla sebandla leZapu eLondon, umnumzana Arthur Molefe, ebekhona laye lokhu kutshengisela uthi kakuzwisisa ukuthi indaba yama-sanctions ibulala njani ilizwe.
Angasuswa njalo kayisiwo ma-sanctions okuthiwa ngama-sanctions ngoba kayisiwo ma-mandatory sanctions as far as I'm concerned. So kangikwazi ukuthi bakhuluma ngani. Yikho-ke nxa sonke singademonstrate ukuthi sikwazi ukuthi ama-sanctions ayiwona iwaphi, then singazwisisa kodwa kama-sanctions ayasuselwani uMnangagwa bengakalungisa ekhaya.
Abaqoqe lokhu kutshengisela banikeze ugwalo lwabo lwezikhalazo kummeli weTanzania eBhilitane ukuthi aluse kumongameli walelo lizwe kanye lamanye amazwe eSADC njalo bathi izijezo zomnotho zingesulwa uhulumene kaMnangagwa azaguqule indlela abusa ngayo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.